ngayinkhuluma ngathi ekuseni kufika amapolisa endlini yami bengibuza ukuthi kuthiwa yi-profile kuwena ukuposition bani abantu osebenza labo ngobani ku-NDC. Then lana amapolisa azange ngenjani ngikhulume lawo kuhle ngoba ndaba nje ukuthi no belasisebenzi sonke. Ngayithi ngikhuluma nabanye abebandla sengiza ukuthi mo vele ilizwe lonke amapholisa ahambe enjani ngicela i-information ukuthi bebekwazi ngabantu be-NDC. So mbonani vele into abayenza ngamalungiselelo ukuthi behlasele ibandla.
Abafike endlini yakho baziqambile ukuthi ngamapholisa aluphi uhlobo?
Ngabe-PC bathi bayenza i-profiling ukuthi bayathatha information le abantu bonke abakumzabalazo kuleso sigaba. Nawe abazida kuthi ukuthi nxa ipholisa likhuluma ngase kulithembe ngoba phela babezama ukuthi bethole lokhu abakuthola kuyo. So lawo umele unjani uhlakani singabosayini into abanjani nababuyeya.
Izizathu zokwenza lokhu uzikholiwe?
Hayi, angizange ngizikhole ngoba kusuke kwaba lo mbiko ovela eHarare ngaba abaphezu kwami NDC bethi hayi linganiki amapholisa i-information ukuthi akukakhitshwa ngubabumafemini umbiko wokuthi amalungu e-NDC kamele anganike amapholisa i-information banikeze amapholisa anything emayelana ngephathi. And ngananzelela ngoJanuwari bahlasele ibandla bebopha abantu be-NDC lami ngaboshwa ngale imonth 1 month egami ngoJanuwari. Izizathu zamanga kuphela ngiyabona. So ngikhuluma kene ngile confidence ukuthi hayi lokhu abakulungisela vele hayi ayisonto eliqinisa ngoba sebeke bakwenza khona ukuthi bakhopha abantu.
Kulokutshengisela yini okuqoqwayo ukumbe nje besaba umnyama ongalambisi?
Ngiyabona into eyenza amapholisa lawa especially laba abasebenza nsida balakho ukuthi beqamba amanga kulokhu zeni ku-social media kuma-WhatsApp beqamba amanga ukuthi xa kule strike kulani ndani ndani. Abantu bengathatheka ngithi sebegola bona labana abantu abanjani ababephuma ukuthi bezotshengisela. But nxa kusenzakala ukuthi kulo mbiko ovela ku-NDC kuyakhanya ngoba iy'nkokheli zangkhona ziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi sizakuba le-strike. Kodwa okwamanje vele akuzange kube le nkokheli ze-NDC eziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi kuzawuba le-strike. Into le into vele ephekwa ku-social media abantu esingabaziyo. So mina ngicabangela ukuthi abantu laba ngabe bengamalunga ani e-security naleyo kahulumente ebisenza khonokho ukwenzela ukuthi bebe lezi zathu eziqinileyo ukuthi behlasele ilunga amalunga e-NDC.